Yinto ebuhlungu kakhulu nabe ikhuluma ngaleyo ndlela ngoba ukhangela ukuthi umuntu olamlayo akhulume iqiniso ngalokho okwethulwa phansi kumbe okwenzeka phansi. Nxa ngabe amapholisa ehambe ayafica abantu bethwala impahla ezingasizo zabo ezitolo, kule mthetho efanele ilandelwe ekuthini babotshwa njani, baphathwa njani nxa sebebotshiwe, basiwa njani emthethwandaba, bagwetshwa njani. Akukhathalekile ukuthi umuntu wakhona umthwele esenza imithetho iyalandelwa nje ngoba kunjalo. Akatshaywa lowo muntu, kudadutshulwa lowo muntu, akahlukuluzwa lowo muntu. Umthetho weZimbabwe, umthetho weSADC, umthetho we-AU, umthetho womhlaba kawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa lamasotha eZimbabwe. Ngakho-ke abantu abakukhulumayo lokho abeSADC bayalahleka kakhulu, bathiya iqiniso njengoba linjalo. Yebo, kuhamba akufanelanga kube lo muntu ongavuka ukuthi nxa usuthukuthele ngohulumende usungena koNdlovu uthishe isitolo sakhe, uthathe impahla zakhe, ungene koDube uthathe impahla zakhe, uthishe isitolo sakhe. Lobuyana yibugele obungafanelanga vele benzeke, bungcolisa umsebenzi omuhle kangaka wabantu beZimbabwe okulwela amalungelo akho. Umuntu othisa isitolo somuntu kaleli lungelo lakhe, umuntu ontshontshela umuntu kaleli lungelo lakho. Ngakho umuntu olelungelo emhlabeni lokuthi nxa esethukuthele athisa isitolo sakomakhelwane, antshontshele umakhelwane.
Nxa sikhangela umbiko weSADC lo, ungathi kusasekhona yini esingakukhangelela kule nhlanganiso njengabantwana beZimbabwe?
Ububi beSADC ukuthi kumele sikhumbule ukuthi yona ngokwayo iyilokho okuthiwa phecelezi Liberation Movement, iyinhlanganiso eyakhele empandeni zalabo bahlangana ukuba bancedise ukukhululeka kwezansi yezwekazi le-Africa esithi i-Southern Africa. Ngakho sikhangelele okukhulu ukuthi kuphume kuSADC ikhulume iqiniso njengoba linjalo yakhele phezu kwalo. Isikhalazo esikhulu iSADC engasizwisisiyo yikuthi ukutshaywa lokubulawa kwabantu loku bebesenzani akukho emthethweni. Kwabuya kwabotshwa lalabo abaphikisayo abezepolitiki, akukho emthethweni. Ngokutsho kanjalo kangitsho ukuthi laba kade betshontshela abantu benze okusemthethweni, ngitsho ukuthi barongo bona, abenzanga okuqondileyo. Kodwa laba abafanele baphakamise umthetho bawuphathe kahle amasotha lamapholisa benze okubi. Ngakho-ke iSADC nxa ingena endaweni enje ifanele ingene ngendlela ehlelekileyo elokubekezela eleqiniso njalo, ikhuze ukuthi yebo kambe nxa ngabe kuletoyitoy esemthethweni akungabi lomuntu owebela omunye, kungabi lomuntu otshisayo othisa isitolo somunye. Kodwa phezu kwakho konke lokho, amasotsha lamapholisa lohulumende umele ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe impilo yabantu, aphathe kahle abantu. Yiyo into edingakala kuSADC, ngokuba nxa ingasakwenzanga kanjalo, ingasakhulumanga kanjalo, akula nto ezaqonda kusiya phambili, iyabe ingasahlonipheki, ayikhuze ngendlela efaneleyo. Abantu beZimbabwe balelungelo lokutoyitoya, balelungelo lokukhalala umsebenzi, balelungelo lokuhlala ngekhaya, balelungelo lokwenza yonke into ebhalwe kusekelo sombuso. Nxa ngabe kukhona izigebengu ezingene kulabo abenza okusemthethweni, zafika zatshisa, zatshontshela abantu, kazibotshwe, zithoniswe ngokusemthethweni, hayi ukuthi zibulawe, hayi ukuthi omama badlwengulwe, hayi ukuthi abantu batshaywe, bahlukuluzwe.